umkhankaso lo umkhankaso oyenza ngale ndlela eyokuthula njalo umkhankaso lo ngibone ukuthi ukuphethwe ngabomama jikelele iZimbabwe yonke ubungumkhankaso omuhle kakhulu njalo sihope ukuthi sinethemba lokuthi upresident laye nxa engupresident olombono olendaba labantu eZimbabwe kumele akhulumisane labomama bona laba abaqalisa umkhankaso wonalowo ngobomama abazange bangene ezitudini bangumsindo kodwa bazigqokele ezimnyama okutshengisela ukuthi omama sebediniwe ngokwenzakala eZimbabwe ukuthi omama babanjwa ngodlakela babanjwa ngodlama ngamasotsha berechwa kubuhlungu kakhulu so umkhankaso lowo ngibona ingani uright njalo kumele uqhubekele phambili uqine izinto zize zitshintshe ngoba kuyezwisa ubuhlungu kakhulu sibili ukuthi abantu bona laba abahlukuluza omama ngabantu abakhangelelwe ukuthi bebone ukuthi imithetho yelizwe iyahamba ngendlela kodwa yibo abantu abacina behlukuluza omama kulokuthi bebe yibo abagcina imithetho
Sibone njalo abama embassies atshiyeneyo abenkampani ezitshiyeneyo labo begqoka ezimnyama besima labo mama laba bechothoza ukudlengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana ubona kusiba lotshintsho yini kundlela amabutho lamasotsha aphatha ngayo abantu kusiya phambili
Yakwazi isituation yeZimbabwe inzima kakhulu ngoba ukuze utshintsho lube khona kumele uhulumende okhona aqale ajeziswe ngamabodies anjengeSADC iAfrican Union and kumele by right ngabe sikhuluma ngabe sokungenele amanye amabodies anjengabo UN akhangele ngezokuthula kodwa sibona akulalutho osoluyenzakele akula ma-delegation asehambile eZimbabwe ukuthi beyohlalisa phansi umnankagwabeni laye bemkhuze wonke umuntu kungani kuthezi kuthule zwi so utshintsho lwangikhona mna ngibona lukhatshana njalo yikho mama belokhu bekhankasa begqoka ezimnyama ukuze bezwakale ukuze izikhalazo zabo zizwakale ngoba into lokhu zingakatshintshi kunje so abantu bathi becishelwe i-intanethi asikwazi ukuthi umonakalo wayenzakala ongakanani njengoba kwakuvela internet njengoba i-communication yayiwile